siyadibana zihlobo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 ngonkwenkwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba thina siyi Studio 7. Elingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande
lo sithandekile emhlanga
endabeni zethu lamhlanje
ngihlezi nje ngizwe ngilando ngabantu abaningi abazocela bese ngithi khona bona ngabane list kubana batheleleyo imali yama yikho bezocela nje ukuthi mhlawumbe ukhansila ngabathelela ezinye inhlanganiso kumbe abanye abantu abangabancedisa ekubhadaleni
Izikolo ziyavulwa kusasa ngesikhathi abazali abaningi bekhala ngokuthi abenelisi ukuza abantwana esikolo ngenxa yokushelakala kwemali.
Ngihambe uyebona ambassador weNigeria eZimbabwe ukhuluma ngenhlupho yabankazana abatshontshwayo eNigeria. Into yakhona yaorganizwa nama young girls.
Intathelo izindaba zeZimbabwe ezimbili ezihlala kwele South Africa zithi ziza ukuthi iphephandaba lebulenjini lenewzimbabwe.com lamaphephandaba athi Herald leSunday Mail emthethwandaba phezu kodaba lokuthi yibo obamajukwa.
Iqembu labalwisana lohulumende weNigeria labesimoslem abedlulisa amalawulo abe Boko Haram babikwa abethule umfanekiso wevidiyo abathi utshengisa amantombazana athunjwe ngenyanga edluleyo kwesinye isikolo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Izikolo zivulwa kusasa ngesikhathi abazali abaningi besithi abenelisi ukuhambisa abantwana esikolo ngenxa yokuswelakala kwemali. Abazali abaningi bathi lokhu kwenziwa ukuthi amankampani amaningi abhidlika ikakhulu edolobheni lakobulawayo. Ngakho ke iningi labo lithi kalilayo enye indlela yokudingela abantwana imali yokuhlawulela indleko zemfundo. Okwamanje abantwana abafunda ezikolo eziphezulu lapho abahlala khona babhadala amakhulu amahlanu amadola eMelika i-$500 ukuthi ke labo abafunda besuka ngekhaya bakhokha ikhulu lamadola i-$100 ngethemu elilodwa. Labo abafunda esikolo eziphansi babhadala amachumi amahlanu amadola eMelika i-$50. Kusenjalo abanye abazali bakhala njalo ngokuthi abantwababo sebekhitshiwe kuhlelo lwabampofu i-Basic Education Assistant Module B. Umnumzana James Sithole ukhansila weMakhokhoba uthi kulabantwana abedlula amakhulu amathathu lamachumi ayisithupha i-369 abacela uncedo lwe-BIM kodwa kuncedwa abaphansi kwamachumi ayisithupha i-59 kuphela kusukela kusasa.
Ngihlezi nje ngizwe ngilando ngabantu abaningi abazocela bese ngithi khona bona ngabane list kubana batheleleyo imali yama yikho bezocela nje ukuthi mhlawumbe ukhansila ngabathelela ezinye inhlanganiso kumbe abanye abantu abangabancedisa ekubhadaleni kodwa okwakathesi lezo inhlanganiso azitholakali okwakathesi.
Imali okhuluma ngayo ingabe imali enganani kulapha nxa sikhuluma ngamafizi wona lapha
isikolo engikhuluma ngaso lapha eRome iLodge Primary School esiyise esile mali ezehle kuziya sonke sikhuluma nge $28 umntwana munye ngetemu ngetemu kodwa ukhanya abazali sibili bayehluleka leyo imali kubana bayithole iningi labo bese kufithi khona ezinye izikolo ezitholakala phakathi kwethu la njengabo St Patrick ezitholakala eMakhokhoba kodwa ungani yisikolo sechechi loba semakhokhoba kodwa bona ungani se-private school ukuqathanisa nesikolo esinjalo lapho kubhadala khona ama-$80 ngethemu so okuthi kuthi khona abantu abaningi abaselayo vele bahle begijimele ngaphi endaweni ezikolweni ezinjengaselodo ngoba uyabona umethi kwakhona kwemali ezibhadalwayo.
Yes, ngathi-ke imali naleyi yamafizi ikhuphukile yini nxa suqathanisa le temu esanda kudlula?
Hayi imali kayikwelanga ngoba kukhanya i-ministry ye-education yahle yanika nje i-directive ukuthi khona ngakula mali okufanele ziyikhwele izikolo imali kazikhwelanga kodwa-ke nxa sikhangele khona phi kakhulu nxa ngikhuluma ngalesi sikolo sikhuluma vele ebantwini kumbe ebazalini kumbe labo abahlala labantwana abangaso bazali bengabe ngugogo bengabe ngobani abavele belezikweredi ekusukuleni i-ATM edlileyo njengabantu abayehluleka ukubhadala ngiyazi ukubana kulohlelo okuthiwa khona yi-BIM uhlelo olukahulumende imali esithwa nguhulumende kulolu hlelo imali encane kakhulu ngasi qhathanisa labantu ababefisa kubana bathole uncedo kulesi isigaba ngingathangela i-ATM kumbe umnyaka ophelileyo ihulumende ngingamthangele elothe ngemali zona esengizikhululeyo ama-$28 uhulumende u-alokhethe kumbe unikeze isikolo selothe imali ekade isanelisa abantwana abangu-69 ethemini edlulileyo kodwa kuthi-ke kuleyi item uhulumende imali ayinikileyo yimali esike futhi yabancane
lo ngumnumzana James Sithole ukhansila wemakhokhoba kobulawayo
Intatheli zendaba zeZimbabwe ezimbili ezihlala kwele South Africa zithi zizakusa iphephandaba lebulenjini lenewzimbabwe.com lamaphephandaba athi iHerald leSunday Mail emthethwandaba phezu kodaba oluthi yibo abalobulembu beFacebook obuthiwa babajukwa. Abafunanga ukuchaza ukuthi bafuna uhlawulwa malini. Lokho kulandela udaba oluqale lwakhitshwa yinewzimbabwe.com oluthi kule ngcitshi zemitshini yamakhompyutha ezenelise ukwethula incwadi zama-email kababajukwa ukuveze ukuba mxolisi ncube lomkhululi Jimoyo yibo abazi ngalolu daba bobulembu. Ubabajukwa uthole usekelo lwesabekayo phambilini kokhetho nyakenye esethula indaba eziyimfihlo yebandla leZANU-PF okubangele ukuthi abaningi bathi umuntu ongaziwayo lo ngwebandla leZANU-PF. Amaphephandaba iSunday Mail leHerald aze akhupha le mfanekiso kancube lo Jimoyo esithi ababili laba kuzamele baxotshwe kwele South Africa ukuze bayothoniswa eZimbabwe. Umhleli wephephandaba lenewzimbabwe.com umnumzana Gilbert Nyambavu utshele iStudio 7 ukuthi ufisela inhlanhla uncube lo Jimoyo. Umhleli weHerald umnumzana Sizazwayi yena utshele iStudio 7 ukuthi incwadi ezethuliweyo lezi zikhomba mgceke ukuba ubabajukwa nguncube lo Jimoyo wengezelela isithi okuseleyo nje kuphela ukuthi kanti vele bebesebenza lobani oyibandla leZANU-PF. Igqwetha lababili laba umnumzana Obed Gudu utshele iStudio 7 ukuba ubufakazi obukhona kabutshengisi ukuba uncube lo Jimoyo yibo obabajukwa. Sixoxe lo Ncube ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Mina engakutsho ngalesi sikhathi bhuti wami ukuthi lindaba mina angisathandi ukuthi ngikhulume ngayo, angisayi kubuye ngikhulume ngayo kakhulu ngoba indaba esisenkantolo engathi mina isiphethwe ngummeli wethu u-Obed Gudu.
Kodwa ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ngemva kwendaba lezi esizizwayo impilo yakho isinjani, uphila njani, awesabi yini?
Njengobusazi abantu abayibo abakhuluma ngale ndaba babaqalela indawo ukuthi ngabantu abanjani. Ukwesaba ngeke kwehluleke ukuthi kube khona, ukwesaba kukhona and lami uma ngihamba sewumuntu osomuntu ahambe ekhalaza emuva.
Ya manje ungasitshela ukuthi njengoba lina likhona ngapho eSouth Africa sesike sezwa ukubana balakho ukuthi bacela uhulumende wakhona ngapho alisusa alise ekhaya liyothoniswa.
Hayi thina esingakutsho ukuthi yonke imizamo abayenzayo ukuthi thina sesithembele ukuthi ummeli wethu nguye abasebenzayo sikhuluma laye nguye futhi njalo zabe esirepresenta kuyo yonke into. So thina okwamanje sesingabantu nje asebebhekele kuye ukuthi yonke into eyenzakalayo sesibhekele kuye kodwa asikezwa lutho ngokuningi kwakhona.
Ya ungasitshela ukuthi lilabo yini ubufakazi obuphikayo lokhu okuthi yini obabajukwa?
Uyazi kusiya ngami vele bengingafisa ukuthi ngayo ikhothi yaseZimbabwe ifana lekhothi yenjengese-South Africa kumbe kwamanye amazwe athuthukileyo. Ngasi nje siye ekhothi even njengamanje ngoba ubufakazi bugcwele obungadingwayo vele ubufakazi obusegcekeni.
Manje bona ubufakazi okuthiwa bukhona esizwayo ukuthi balabo obukhomba ukuthi yini obabajukwa-ke?
Hayi yazi le nto vele into ngumdlalo bazama ukudlala ngathi nje kuphela kula bufakazi abangabuthola obukhona ngoba ayisithi njalo siyazi vele ukuthi labo bayakwazi ukuthi akhethe.
Hello-ke ngumnumzana Mxolisi Ncube intatheli zindaba ubekhuluma ecingweni ekwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla leMDCT izolo likhethe umgcini sihlalo walo wesigaba seMathebeleleni South omutsha uNkosikazi Mavis Nxumalo yena ongena esikhundleni esisele singelamuntu kulandela ukuxotshwa kwaMnumzana Watches Sibanda. USibanda uxotshelwe ukusekela icelela leli bandla elikhokhelwa nguMnumzana Tenda Ibithi. Kodwa uthi ulokho engumgcini sihlalo. Umsekeli kamqoqo wenhlelo zaleli bandla uMnumzana Petniko Bebe nguye okhokhele umhlangano oqhutshelwe eGwanda lapho ukukhethwe khona umgcini sihlalo omutsha. Umuntu ngamini inkomo Studio 7 uxoxe lo mnumzana Bebe ukuze achasise okunengwa lolu daba.
Umama okuthiwa nguMrs. Mavis Nxumalo nguye ke othethe ukuba ngumgcini sihlalo weMath-South Province. Yena elandelwa ke ngithi encediswa ngubaba okuthiwa nguKembo Dube okade engummeli wedale ePhalamende kuSenate eMzingwane. Bese kusithi ke kusecretary kuba ungene ubaba uGabriel Ndebele okade ummeli wePhalamende eMatopo South. Yena ke elandelwa ngumama okuthiwa ummeli wePhuthi. Ummeli wePhuthi usuka kwele Mangwe iMangwe district. Utreasurer ke kube ngu Caroline Sithuma, uorganizing secretary ngu Vincent Mabhikwa Moyo ovelela ngale ke ePlumtree ebulilima. Yena ke elandelwa umsekeli wakhe uZibusiso Sibanda ovelela ke eFelabusi ke eNsiza North. Uinformation and publicity ke umthokozi Sibhebhe osuka ngaseGwanda. Kwese kusithi ke usecretary for elections nguma ubaba uNhlanganiso Zwambila. Ke yiyo ke iphakhi yethu. Bese kusithi ke ku women kulo mama uMandlovu deputizer ke nguZanele Ncube. Bese kusithi ke kuma youth kule jaho kuthiwa nguMorgan Ncube yena ngithi mina usecretary wakhe engulindiwe Maphosa. Yiyo ke i-management committee yethu eseGwanda North eyiyo ekade siyayigcoba izolo. Abanye bakhona bebezele bekhona ke asibakhethe izolo ngubaba uKembo Ncube, uKembo Dube, lo mama umeliwe Phuthi, kube zokuthi lo baba uVincent Mabhikwa lo Zibusiso Sibanda, yibo esibakhetheke izolo emhlanganweni okade ukhona izolo.
UMnumzana Petniko Bebe ngumsekeli kamqoqi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla. Abantu abahlaliswe eChingwizi eMaswingo ngemva kokudilikelwa izindlu ngomnyaka odluleyo ngenxa yezulu lesikhukhula bagcizelela ukuthi abasuki kulindawo uhulumende engakabaphi imali kanye lendawo eneleyo yokuhlala. Iningi labantu laba lihoze iqula leziphathamandla zikahulumende lidalela iCabinet ebelizama ukubatshela ukuthi kufanele besuke lapho abahlezi khona bengakaphiwa imbadalo kumbe indawo eneleyo izolo. Kusenjalo umfundisi Edson Dube uthi abantu abalohlupho olufanayo kwezinye izigaba zetsholotsho lokhu behlezi ematendeni.
Abantu abade bencediswa laphana, abantu abade bencediswa ngezigqoko langamathenti. Kulelinye i-church yayenza ngesamende langamazenge. I-church yayilo elenza ubungcono obukhulu kakhulu bani ukuthi abantu abana bebebenikwa izigqoko nokudla. Rathi isamende yelamazenge babenikwa 5 bags of cement, banikwa lamazenge futhi khona bophose afika i-6-7 basebenzisike yakhelwe njengama-temporary structure lapho abangaqutha khona ngoba abantu sibila basenkingeni enkulu kakhulu.
Uncedo lolu lwasiza abantu abangaki?
Hhayi, lusize abantu abalutshwana sibili kakhulu. Kule ndawo okuthiwa kokomtshina undawo leyo kuthiwa komtshina ilabantu labo ababizwa kuthiwa ngama-sun, ama-sun people, ama-civil laws. Abalutshwana kakhulu abasizakalayo.
Ye, kodwa kathesi kwenzakalani? Saxoxa labo abanye kumaviki amabili edluleyo besithi lokho behlala ematendeni.
Hayi, umngu lokhu ufana, belokhu behlala ematendeni. Ngiyakhumbula ngike ngaxoxisana ne-province yakoBulawayo, ePentecostal laseZimbabwe. Ukuthi hayi kuhle silokhele kuthembisayo ukuthi kuzanika lokhu nalokhuya. But kodwa kuqakathekile yi-shelter. Abantu nabantu abasegcekeni, kathesi umgandi uyabuya. Into edingakalayo sibe li-shelter. Ngoba abantu aba-actayo kakhulu yiwona la ama-organization athile, but ebesetshaya ngeswelo imali ziba lutshwana kakhulu. Yibo abantu abalesandla sibulesibili kakhulu. Yibo naye u-government uvumile ukuthi incediso sibulabantu labana, but sekushota yona la ama-funds ukuthi
iqula leliyana elikahulumende ele cabinet committee elake labuya khona ngapha lisiza ngani?
Iqula leliyana labuya lona ukuzobona umumo owawukhona. Then basebevulela ke ukuthi khona abafuna ukunceda bencedise.
Lo mfundisi Edson Dube wekhuluma ecingweni leStudio 7 eseCholocho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Iqembu labalwisana lohulumende wakwele Nigeria ele Boko Haram libikwa lethule umfanekiso wevideo elithi utshengisa amantombazana athunjwe ngenyanga edluleyo kwesinye isikolo samantombazana esingayinyakatho yalelo lizwe. Livideo ibikwa itholwe ngabenhlanganiso yezindaba eFrench News Agency iveza amantombazana angaba likhulu lamachumi amathathu agqokiswe izembatho ezimnyama ezejihad bekhuleka imithandazo yesiMuslim. AbeBoko Haram bathumbe amantombazana angamakhulu amathathu 300 esikolweni esedolobheni leChibok. Abanye benelisa ukubaleka kodwa kusese lamakhulu amabili alokhu engaziwa ukuthi bangapi ababikwa belakho ukuthengiswa ukuba izigqili nqa okufunwayo iBoko Haram kungalungisiswanga.
EZimbabwe abameli benhlanganiso zabesifazana labasakhulayo lamhlanje babuthene esigodlweni sabameli beNigeria elizweni ekunanzeni ukuthunjwa kwalamantombazana bemanyana labanye emhlabeni jikelele emkhankasweni wokuthi amantombazana la akhululwe. Kwenziwe imithandazo njalo umeli weNigeria umnumzana Mamman Nuhu wanikezwa isicelo sokuthi akhuthaze uhulumende welizwe lakhe ukuthi aqinise umsebenzi wokudinga kwamantombazana la. UNuhu uthembise abesifazana laba ukuthi isicelo sabo sizanikezwa uhulumende weNigeria ilanga lalamhlanje lingatshoni. iStudio 7 ikhulume lomqondisi weWomen's Coalition uVirginia Mwanikwa.
Sihambe uyebona ambassador weNigeria eZimbabwe. Kuluma ngenhlupho yabankazana awatshontshwayo. Into yakhona ya-organizwa nama young girls as a group of young women's organization leaders and wa-organize this meeting. So sihambe ukuyenza i-solidarity sisima labo kuluma lale nkathazo.
Libona ngani kuzanceda na ukuhamba kwenu esikoleni someli weNigeria eZimbabwe?
Phela sibona ukuthi bekungakhulunywa kakhulu le ndaba. So sesifuna ukuthi siwe lamazi amaningi akhuluma ukuthi sikhulume nalabo abathatha abankazana ukuthi bababisele.
Ungasichasisela ngesicelo leso elisifakileyo?
It must enikwe ku-ambassador. Beyikhuluma ukuthi sifuna ukuthi i-Africa, the leaders of Africa, bathathe lawo indawo yawo eyokubona ukuthi amankazana angabiselwa njani. Sizokuthi amanye amazwe sengena kuNigeria edinga efuna ukunika usizo. Kodwa besingazwanga ukuthi i-Africa, amazwe e-Africa ayenzani. So i-petition beyikhuluma nge-government of Nigeria ukuthi yenze konke okungayenzwayo ukuthi amankazana lawa atholwe and ukuthi ama negotiations abe kwazi ukuthi the safety of the girls is the priority.
Libona ngani abantwana abeZimbabwe bangadibana lohlupho lunye na lamantombazana lawa awe Nigeria?
Into enjengale ingayenzeka kulizwe leAfrica. Sabe singazakwazi ukuthi eZimbabwe la kuyizayenzeka yini. So lapho size sikhuluma le Nigeria lo mmeleli we Nigeria lapha eZimbabwe. Besifuna ukukhuluma sithi khona abantwana beNigeria labantwana beZimbabwe abathiyani. Thina sikhuluma njengabomama silabantwana. Siyakwazi lokuthi labo abobaba balabantwana and sifuna ukuthi abantwana bethu bevikele. So besikhuluma sithi khona thina asifuni ukubona inkathazo enjengaso iyenza kumankazana. Akulandaba ukuthi yilizwe liphi eAfrika.
UVirginia Mwanikwa ngumqondisi we-Women's Coalition ukhulumele Studio 7 eseHarare.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Studio 7 Live Talk lamhla sikhangela induvo ezilokhu zibhekane labadiliselwa imizi lizulu lesikhukhula endaweni ezivalisa iChingwitzi laseCholocho.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Umgijimi wakwele South Africa u-Oscar Pistorius ulakho ukusiwa esibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo ukuthi ayehlolwa ukuthi uphelele na ikhanda. UPistorius owetheswa icala lokubulala intombi yakhe uRiver Steenkamp wayesithi yena lisela elingene endlini wahlolwa ngudokotela uMeryl Voster obengumfakazi lamhlanje othi wananzelela ukuba uPistorius lezibonelo zomuntu olomkhuhlane wengqondo. Umahluli unkosikazi Dokozile Masipha uza kupha isinqumo sokuba ahlolwe na kumbe hatshi uPistorius kusasa.
Kwezempilakahle lamhlanje, ukuthengiswa kwemithi yesintu kanye lezihlahla ezithile ekwelapheni imikhuhlane esivamile elizweni kulandela ukuqonga kwendleko yokuhlawulela ukwelatshwa esibhedlela ikakhulu kuningi labantu elingasebenziyo elingelama medical aid. So kulethe imibuzo eminingi ukuthi imithi le ilungele umzimba na njengoba isithengiswa yiloba ngubani kakhulu ivela emazweni anjengabo China. Nothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu emhlabeni jikelele liyayisebenzisa imithi lezihlahla okwendulo. Ulwazi lwazo oluvame ukugcinwa emasikweni ehlukeneyo lususwa ebadaleni lunikwa izizukulwane. Lanxa sokwaba lezibhedlela, iningi labantu liyasebenzisa ulwazi lolu ukwelapha izifo ezincane lingakayidinga usizo kubodokotela labongi. Ukusetshenziswa kwemithi le sekuvamile kuleli, iningi labantu selisenza ibhizimisi ngayo liyithengisa ivela emazweni anjengezase Africa kanye leChina. Imithi le abayithengisayo bathi iyaqeda imikhuhlane yegazi, eyechukela, iyagezisa isisu, icwazimulise ijwabu lokunye okuninginengi. Bakhona abafunga bagomele ngayo ukuthi iyasebenza okwamagama, kodwa abanye ngabathi ubhada abantu ngodaka emehlweni ngoba ayihlolwa ukuze kukhanye ukuthi isebenza njani okwenza abanye banathiswe imithi engasebenziyo ngamaqili nje adinga imali. Othengisa imithi le iHerbal Medicine, unkosikazi Rita Nkomo, uthi iyasebenza ngoba ayidali inhlupho eziningi eziphathelane lokungenzakala nxa uyinatha ezivame ukuba khona kumithi etholakala ezibhedlela lasemavinkilini athengisa imithi yamafamasi. Uthi iningi lemithi yabo iyathengeka njalo isebenza ikakhulu ekuvikeleni imikhuhlane kule kwelapheni.
Ye, ama herbs lezihlahla mbona kusebenze emzimbeni yethu for e-health. Jobana vele kudala okhulu bethu babe labo gogo babe phila ngesihlahla lathi kunje sakhuliswa sinatho ntolwane labo kalimela for ukukhwehlela.
Isakhamuzi semzini wePhelandaba koBulawayo, unkosikazi noMathemba Siwela, uthi abantu abaningi kulezi insuku sebesebenzisa imithi le lanxa nje yena engayithembi okuya ngapi. Uthi iningi labantu abayisebenzisayo basuka bayithembe okudlulisileyo njalo bakholwa ukuthi umuthi owodwa uyelapha izifo zonke okufana labontolwane, isihaqa, lezinye okungeke kwabaliqiniso.
Indlela khathese sokubuya ngakho kunye sokuvela kubo China, hayi yikho lapho esingasela qiniso lakho khona. But owakithi esikwaziyo hayi siyakukholwa sibili kuyasebenza. Ngiyabaza abantu abasebenzisayo bathi kibo kuyasebenza, but umuntu yena kwesinye isikhathi nxa umkhanyele ukusebenza kwangikhona kukhanye, but engxenye yena kuye nguye abezizwa ukuthi kuyasebenza.
Umnumzana Petros Makwayiba oyisakhamuzi uthi udubo lwemithi yendulo kanye layona leyi esithengiswa ngabosomabhizimisi abangafundelanga ezempilakahle yikuthi ayila silinganiso esiqondileyo ukuthi inathwa njani njalo kutheni. Wengeze esithi kudala abantu babesazi ukuthi yisiphi isihlahla esisetshenziswa nxa kutheni, kodwa le imithi esithengiswa akwaziwa ukuthi yizihlahla zakuphi umango ezihlolwe ngubani. Osokudinga ukuthi abantu bayisebenzise ngonanzelelo nxa beyithenga.
Kwezempila kahle kwelo kumele kube yimithi elesilinganiso. Kodwa yananzelela ukuthi abantu bayayenza imithi enaleyo bathengisele abantu esikhathini esiningi ingela silinganiso. Ngokungananzelela yona le mithi okuthiwa yimithi yesintwini, abantu bangathi sebeyenzile babe sebefuna ukuthi imithi le yelaphe izifo zonke. Kodwa thina esikwaziyo ukuthi imithi ngumuthi kumele welaphe isifo esithile ngoba uyabe uhambelana laleso sifo. Kulapho-ke sesuke sithandabuze ukusebenza kwemithi leyi.
Isakhamuzi unkosikazi Melody Nkala uthi uyakhuthaza ukusetshenziswa kwemithi lezihlahla ngoba le mithi yesibhedlela isuka ezihlahleni ezichiyeneyo. Uthi kudala abantu bebevele bephila ngemithi yonale, abantwana bakhule beqiniswa ngentolwane lesihaqa, kungakho kaboni lutho olumangalisayo ngemithi le.
Ama herbs ale ndawo sibili ezimpilweni zethu ngoba singananzelela ukuthi yonke into elaphayo ngokwazi kwami okuningi kwakhona kuvela kuma herbs, ukuthi nje kuphela okunye kuyabe sokulungiswe ngesikhiwa kwangani akusa usukhohle ukuthi kuvelele esihlahleni.
Umongikazi unkosikazi Nobuhle Mathe uthi kakhuthazi ukuthi abantu basebenzise imithi le nxa begula bengayanga esibhedlela. Uthi imithi esetshenziswa esibhedlela iyahlolwa ukuthi isebenza njani emaphatshini, esibindini kanye lakuzinso, ngoba eminye imithi ilakho ukulimaza lezi zitho nxa abantu bengananzeleli. Uthi imithi le ingaba ilentengo ephansi njalo abantu beyisebenzisa becabanga ukuthi iyavikela imikhuhlane, kodwa kuqakathekile ukuthi bazi ukuthi ilungiswe ngubani kuliphi ilizwe.
Esikhathini esiningi siyabe singakwazi lokuthi ifike isebenze njani, esibindini yenza njani, ezinsweni yenza njani, ngoba imithi leyi esisebenza ezibhedlela imithi eyabe ihloliwe isezakala ukuthi isebenza njani esibindini, isebenza njani ezinsweni, okuyikho okuqakathekileyo ngoba nxa ingasasebenzanga kuhle kuzona lezo indawo iyabangela esingathi yiphoyizeni emzimbeni, abantu bagcine sebethwala nzima sebelimele lezo.